ndingathi njengomzekelo somncane ngapha kobulawayo isinkwa ilofa i-one yusa i-one yusa besithi kuba yi-15 yusa to meet nxa uthenga isinkwa ubanike i-one yusa no change ubanike i-R20 kwamanye amagrosa uyo change uyakubona ukuletho khona khona kuyahlupha akuqedakali uyathuma umntwana esibele i-one yusa kube yisinkwa kuthiwa hayi bayalili i-one yusa bathenga zithenga ifake enye imali ngoba kuyi-20 sokufuneka i-50 cents ngoba kuyi-R50 ngoba kuyi-R5 mani ngoba kuyi-R20 ungabazi ngaphana kule change laphana ihambe yonke irate yemali yakithi ikakhulu i-$2
manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu itshintshi leyi
bayakhuluma omunye esetsho ukuthi i-change yerandi kumbe i-change yeyusa kalilayo ngingakunika ama-bond omunye lesulane uphume uphele sibili ungadenganga uphumele imali yakho yona leyo anjengokuthi kuphilisa nzima ungagcina uphenduka uswele i-change ngenxa yokuthi uthe uyakunika i-bond bond leyo wena ukubona ukuthi okulandelayo okufunayo kukulesiya isitolo esifuna sibe mmami kathoke ukuthi kuyokunika i-change kwaleli suluyathenga laphana kayikho i-bond yawulifuni ekuyithathe uyangena uphume sibili ungathenga nalo
kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga
iqiniso indwendwe zihlangeleka zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe sithi siyakunika engaka ngelanga kumba ngaleso sikhathi sebenjezelela kancane kumbeku sokuza kwenza ukuthi kusasa kungavukeli nxa ukungenanto emiqoka engaphezulu kodwa uyazifaka zafibili iindwendwe zikhona lanxa zinabinkulu okuyama okunye futhi iindwendwe zingaba khona ukuthi esikanisini isikhathi kuthole zingasekho kulanto abantu bahle bakutholise ukuthi ayikhathi sakusela mali bahle bahamba abantu
nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla-ke kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi yentengo isingcono
kuyangihlula khonapho sifika ukuthi angikwazi ukuthi uthi sekungcono ngayiphi imali uyabona ukuthi akulakungcono ntombi yami nxa wena ule sitolo sakho kuwukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi kushile i-customer ephethe i-bond uzathola ukuthi umuntu lwana uzakuxotsha ngendlela ephansi ngebhondi kube yimali eningi kakhulu kanti phezu kwalokho ungenayo nantoke usukho sokungcono senzeni kuhle sakufakisile yini kwabanini bezitolo kodwa nxa usufina kakhulu konena kulokho labe sokungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhuluma ngenxayibe ngohulumende iqiniso yikuthi ebantu indlela intingakithi kusesile kunzima kazana ngabathi bevumela ukuthi imali zemzini sizisebenzise bavumela lokuthi kube lezincane zakhona ama-change ungxeke ngathi kuthi sekungcono sibili ngoba ungafika le mali engaka and sokwazi ukuthi aloba kutheni ngakutheni ngoba la ma-change kahlophi anti wakubona